Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 31 kuMfumfu 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa kukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obe ngumhlabeleli olodumo omgcini Calvin Hliziyo. Obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakoBulawayo wathi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Edolobheni lakoBulawayo isiyalo yalo phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke yabitsho ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi anxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona banemasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, umnumzana Moses Chohovo, osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa umnumzana Paradise Zimondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabele lenkohlakalo. Umzimba kaMofi obe ngumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakoBulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokho kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukomithi eqoqa okuphathelanela loludaba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho uMofi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo eBulawayo Amphitheatre kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulo wesilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. Umoyi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone koBulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli uchiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisitshiyagalombili lamakhulu amathathu i-8362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalichumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane koBulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 koBulawayo ezibalisa eLangeni, eThorngrove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le siphathisa indawo zama-quarantine centers ezigabeni zeMathabeleland North, South kanye le-Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igciwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Emaphandleni sebephathise ngempahla ezivalisa imbheda ewatshekayo, ukudla, imithi yokugeza izandla, inhlelo zamanzi, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama-solar panels e-Bight Bridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi amakhesi zingathi seqansa sekhwele siyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi bangengabantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abaningi abasagqoka ama-mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo-Zupco, bayahlangana kuma-supermarket bengagqoka ama-mask. Amakhesi zethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona, abanye baselangeni, abanye njalo siyakwazi ukuthi abagulayo base-Thorn Grove nakwezinye izibhedlela. Ngakho sina sithena hayi, sizabanika njalo ingubo, sibanika ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidinga, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelela ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave, sokusiba lebanga lesibili lapho eseliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemngcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele eSouth Africa kumbe eBotswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abanye njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinazelela ukuthi bona abasebenza khona pha ema-quarantine center, omongikazi, abantu abaklinayo labanye, labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana ababekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi kuyo sokuhlangene abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana khonokho ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichazisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakoBulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye ukuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khonaphana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi-ke kubo-Zupco abantu bathwala u-Zupco aza abe le-standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezi bhoraneni lezi ezinye ezijiyeniwo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhuyana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayiloku memetheka izamemetheka. Sibize sikhanyana futhi ukuthi le dolobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo sokuminyene. Phinde sikhanyana ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethiyeni ispace e-1 meter apart babe sebesemaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho, abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kukomhlambu kazele usile laphana ukuchaka ide kuchelezile. So ngokunjalo-ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gcikwane, abantu lokho beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje koBulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho okugcinwa khona labo abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona, njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. finde sikhanye le nhlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo kobulawayo abantu yafika bethe cwi ezifudlazana ezifuleni zona ezizabe zithe zaba lamanzi kumbe eziphuraneni ivele kambona ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yikhefu ngoba lakhathi esingaphuma phansi nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kusi ngenxa yokuthi amanzi nayo engekho endlini akuhlaleli
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi ezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha kuthi abanye bethumele incwadi njalo incwadi zithi kulobunye obuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ukubikwa amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa ngoba kulendlela okufanele amaphetshana okwenza lokho agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokho ngumnumzana Tom Moore oweWoodbridge, Virginia, otshele umsakazo weVoice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Thundu Liso webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo lami uMakharadi Ndlovu, iseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube, ngumuntu nje ongani igagwananga engqondweni. Wayehamba ngenyawo ulempabanga nje ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla uselenyanga singamboni. Siyacela ubani ongaba embonile enthinte kunamba ezithi 071 55 75 669. Lapho esimzela khona simzela ingani uthiwa ngani use cross date. Siya ngiyacela ongaba embonile engangithinta kunamba zenalezo. Yabo.
Yebo ke lingaphathisa labo abambonileyo njalo abafuna ukumbona ukuthi ubuke kanjani lisivakatshele kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Ugatsha lukahulumente olubona ngezokulima olwe-agritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu 500 ezansi eMathabeleland sezifile ngenxa yendlala njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belililutshwana. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi eMandebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa, ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo ezansi yamaNdebeleni kugatsha lwe-agritech utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajumi ayisishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchema uthi lanxa isimo singanene kulanyakenye abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi eludumba eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
So le drought iminyaka emibili ilandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwazi ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila ikakhulu inkomo imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikukule linking enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into engayicela kakhulu ukuthi nakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO siyakhathisa lama-NGO anika abantu tshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba kungeke kuyenza njalo kutholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ma inganye zikahulumende nama-NGO kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi efulunywe avoke e-Insiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudala ukutshabalala kwamadlelo.
Zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile abantu loke besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni. So ngakwethu amadlelo lokhu siwa-inveda akusela amadlelo lalapho esasithi sisuke siye lagisa khona isikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi njengakuqala esasive sijale ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi sibi lokuthi hhayi angazi lami nokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho kumbe singathi anika abantu i-stock feed kumbe afaka ama-points athengisa i-stock feed labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Nkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North uthe emangeni wabo bakhala langemikhaza.
Lonyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle iningi lazo ezindala zicakile amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana amahlamvu ezihlahla sehlumile hayi kuya kuhle kakhulu. Uhulumende angasincedisa ngedibha imikhaza lonyaka eminingi kakhulu yikho nje angasincedisa ngakho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo e-Bed Bridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kane lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba.
Amanzi ayabehamba okungangokuthi alukana sinamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedleni endamu lezigeshini yemashulumosi inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi phose abantu abalelezinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho
izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhrithani esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemisebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzikomzini okithe ngiwe Bradford. Ngiyasebenza labo nkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babezithwele bengala lapho okulala kungela furniture ngoba kuyabanda kulindawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla, umsebenzi engiwenza ukulapha kule Britain. Ebasekhaya abangihamba ngcedisa abaningi. Ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanje ngincedisa umama wanzalayo. Nguye ngimncedisayo ngoba sonke nomama fanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanje ngiyayakhela umama indlu. Ngimgebhela lesigorane. Uthabela amanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo. Beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafelakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo ukubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBrithani abantu bayadonetha. Bayadonetha izinto benise ngizithumele e-Africa. Nikeza abantu la so ziyabe zidonethiwe. Amangisa adonetha ayibadonetha. Ibandla engilikhokhela eZimbabwe Community Group. Silapho-ke siyaqoqa izimali. Sincedisa abantu laba babe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela sibili bayanikela. Siqoqani simali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane zame khona ukuthi singancedisa sikwasikane sukuthi kuncedisa but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo. But ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengalamanzi kulusizi kakhulu. IZimbabwe kube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Kumana siyaxhumana bakhona abanye ase uyabhadala imali lapha abantu bedeliva igrosa lekhaya. Mina yami igrosa lingithenga nganiku omunye South Africa nganika abanye abangani bami eSouth Africa benithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njani abazali babe bevalele ezindlini bengavunyeki ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyizidingele. So kulezi nhlanganiso ezincedayo. Uthi bebambane labantu ababe belakho ukudla bakuthengisayo. Nalapha sesifaka izimali, sesifaka izimali kobo World Remit, kobo Mkuru. Imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedeliver. Ababe lamabhizinesi la uyafaka imali la ukudla.
Kulokuhlukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo. Ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kuningi ezindlini. Ikathesi corona kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini ubabe emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazange behlale bonke bagcina sebedakeni. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe betshaya abantwana lokhuyana okunzima. Kumbe ubaba sitsha umama itshaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa ibanika indlu. Thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla ngokudla langokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka kumbe abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungazi umuntu engani kakulaleli but kusasuza cabanga ukuthi kathesi sesingosima yedwa akulamuntu ongixwayisayo ngenza okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi ngibone ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisile yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye umuntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lomhlabeleli kamasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu, yena ohamba ngegama lokuthi ithosa elisha. UNdlovu lithwasa elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala. Lile ngoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi ukushesha kwenqama. Nangu uNdlovu ezethula.
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nawo wonke abalandeli bethwasa elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilonki. Ngiqale ukucula ngo-2016 ikho lapho esifike khona emculweni sikumbabazane Brothers. Sase siphuma kumbabazane Brothers sazimela sodwa eqenjini elithi ithwasa elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Xenophobia, Zinhle, Machichi, kanye lale ethi Abafana Bakamzilikazi. Idlalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani?
Siyatholakala kunombolo zeWhatsApp ezithi 0785016161. Ngizophinda njalo 0785016161. 24/7 isikhathi sonke noma inini ungafona. Sikhona lapha eGwanda naseBulawayo nakuFacebook. Siyatholakala kuFacebook page ethi ithwasa elisha, nakuYouTube nakuInstagram. Siyatholakala egameni elithi ithwasa elisha.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elihlamukele ngayo emculweni nendlela elithenge ngayo umculo wethu idlala kule lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalade. Ningethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
UNdlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngoMpalakazi. Liphuma ke enkundleni ithwasa elisha ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodoma umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhotabhotisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Ngaphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa wathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ise Washington DC.